Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Linga livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-11 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umnumzana Sengezo Chabangu ulandula imbiko ethi nguye olobe incwadi yokuthi umnumzana Nelson Chamisa useqotshwe ukuba ngumongameli webandla le-CCC.
Le ncwadi le hayi ayiphumi ku-ofisi lika interim secretary general. Akuyena ilobileyo le ofisi lakhe alazi lutho ngale ncwadi.
Lona ibandla le-CCC lithi kuyamangalisa ukuthi usomlomo wedalela ephalamende umnumzana Jacob Mudenda engavumela umnumzana Sengezo Chabangu ukuthi axotshise amalunga alo.
Baphiwe incwadi evela uSengezo yena engasiyo siphathamandla sebandla njalo engasiyo muntu omela ibandla ngitsho ngaphi.
Izakhamizi zedolobho lakobulawayo zikhuthaza ibandla le-CCC ukuthi lilungisise udaba lwengatsha zebandla ama-structures ukwenqabela isehlakalo esifana lesikamnumzana Sengezo Chabangu.
Kutsho ukuthi phela nxa kuyibandla elinjalo lama-citizens lingela-structure nenga-constitution, kusasa lobamba namhla ngoChabangu kusasa kungavuka omunye futhi athi mina sengu-president, kusasa kuvuka omunye futhi athi mina sengu-organizer. Ngezinye indlela kule ngozi yokuthi ibandla leli livumele esingathi nayimkenke.
Amabutho ele-Israel abuthana emngceleni welizwe le-Palestine kulungiselelwa ukungena kulelo lizwe ukuyahlasela amabutho e-Hamas. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umnumzana Sengezo Chabangu izolo ulandule ukuthi nguye olobe incwadi yokuthi umnumzana Nelson Chamisa useqotshwe ukuba ngumongameli webandla le-CCC. Incwadi le esabalale ebulenjini bokuxhumana ilegama likaChabangu yethesa uChamisa amacala ambalwa agoqela ukuchaphaza imali eyabuthaniswa ngabalandeli bebandla ijonge ukumthengela imoda evimba inhlamvu zombhobho engamadola adlula inkulungwane ezilikhulu $120,000, i-$300,000 eyangeyokuphathisa umnumzana Job Sikhala, lezigidi eziyisikhombisa $6 million ezokuphathisa abavotisayo ama-election agents ebikwa yachaphazwa nguChamisa. Lincwadi ithi uChamisa unguntando kayiphikiswa njalo upha izikhundla izihlobo labangani bakhe. Ngalokhu leli bandla selikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube lomnumzana Tendayibiti. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe lesikhulumeli sikamnumzana umnumzana Khaliphani Phukeni, yena okhulumela umnumzana Sengezo Chabangu.
Le ncwadi le hayi ayiphumi ku-ofisi lika interim secretary general. Akuyena ilobileyo le ofisi lakhe alazi lutho ngale ncwadi. Iyaphephetheka nje igcwele kuyo yonke le ndawo. Iku-abuser nje igama lika baba uChabangu konke le ofisi liyayingcolisa, ngitsho le nhlanganiso kuyayingcolisa, lokho akuhlangene laye at all.
Manje lina ngokubona kwenu libona ngani ingaba ilotshwe ngabantu bezanu PF kumbe abantu abanye abe CCC?
Angazi msakazi, angazi. Manje uyabona mase ngazama ukuthi silandelele into enje kuyabe kufana ngempela lokuzama ukuya ukhamanzi ngegabhe elivuzayo, singatshonela phela ngekwazi. Kodwa into engakuthembisa yona ukuthi going forward sizozama ukuthi communicate ephume ofisini lika SG enayo SG kaningi nje ihambe ngama voice notes noma ama video ukuze sikwazi ukugweba lezi zinto ezifana nalezi, ngokuba akusizi. Angazi ukuthi bacabanga ukuthi bazothola, kodwa kusemqoka lokukhanyayo ukuthi bafuna ukuthi badale ukuxabana okukhulu ngesikhathi lesi sinzima phakathi kuka SG nomongameli wepart bese bedrega lo baba uBithi phakathi honorable Bithi ongahlangene nako konke lokuningi nje angizange ngayifunda yonke ngoba ngibona ake angizasela isikhathi lokho kodwa hayi ubaba uSG kwakuchabanga akahlangene nako konke lokho into zakhe azenza akazenzi sitha uzenza nje kusegcekela into yabantu into ze transparency les kumele ebe as transparent as possible abantu babone konke akwenzayo and akenzi into esuke engqondweni yakhe yonke into ayenzayo into efunwa ngabantu njengoba kuyi citizens movement nje into yomphakathi into yabantu yonke into ayenzayo ngeyabantu akalawa amandla and akaziboni nje esisenza kutedengu kanjalo ukuthi avuke kusene ukuxoxa umongameli
selikelezwa yini kumbe ukukhulumisana labanye ikakhulu abaseduze lomnumzana Chamisa njalo ngasitshela ukuthi bathini
uzokhumbula ukuthi uthe khuluma kokugcina bekhona apho ku Senesi station emsakazi uSG ubaba uChabangwe sitsho ukuthi akhona ama emi service ubaba uMongameli kade sebathumele kuye manje mina ngicabanga ukuthi kwabhavi pay grade yami ke ukuthi ngikwazi ukukhuluma kabanzi engakulelo daba ngizoluthiya lapha luthiya khona yena ubaba uChabangwe inkulumo phakathi kaMongameli lo nobhala jikelele ngama officials aphakeme kakhulu lawo so angikwazi ukuvela idazulo yini mangabe kumele ikhulunywe ukuthi yena uzoyikhuluma uSG noma uMongameli kodwa konkana ukuthi lo ukuthi bakhona sebethunyelwe wakhuluma ukuthi abanye ngeke azabakhulume kodwa wakhuluma ibala likababa James Timber bathiwa nguye aseko omunye wabantu abathunyelweyo kuqakathekile lokho i-engagement vele iyoyodwa into engaya phambili njengoba besenchile into yabantu umsebenzi wabantu i-public service le ekugcineni akumelanga ukuthi kube ngathi abantu benzela iside labo obenza into zabo kumele kwenziwe into ezibenefitha uZulu ngoba vele inhlani songekaZulu.
Lo ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sikamnumzana Chabangu. Siphinde saxoxa lesiphathamandla sebandla lesi-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Baphiwe incwadi evela kusengezo yena engasiyo siphathamandla sebandla njalo engasiyo muntu omela ibandla ngitsho ngaphi ngumuntu nje esingathi ngesikhiwa ipublic kuvele ebantwini hatshi ukuthi ulesikundla ebandleni labantu kufanana lo muntu obhalincwadi esiyakupha uspeaker exotshe ubaba uObedi Mpofu ethi kasesiyo imemba yezanu kodwa umbhali wencwadi engumuntu ongasiyo imemba yezanu siyakwazi ukuthi ibandla lesi-CCC lifelani lifeli ukuthi yilo lodwa elanqoba izanu kabili ngo-2018 23 njalo ibandla lalile ukusukumela ubaba uMnangagwa njengopresident wabantu ngenxa yokuthi kawinanga kazange khethwe kwaphongufakwa izeki lezeki leyo ehluleka ukuhlanganisa amanamba ukuthi batshele abantu ukuthi wawina njani njalo wawinyela ngaphi yikho ke okunye basihlupha nje basiphathisa amagabha avuzayo ngoba salile ukuyavula iphalamenti sisukumela ubaba uMnangagwa esithi yena wakhethwa ngabantu ku-free fair election sakubona ukuthi singaya ephalamenti sizafika sihozane lomuntu omdala abantu bese belimala sathi kungcono sizihlalele konke lokhu akubaphathanga silusizi ukuthi umfoka Chabangu umuntu wesintwini sehlukuluza njalo abantu besindebeleni bona abahlukuluza ligugu ngokukhura wondi igenocide nguye sebambe esidukwini ezenza usecretary general njalo uthi namhla sexotshe ubaba uChamisa esihlalweni sokuba ngupresident sefake umfoka Mathonsi uNcube uprofessor Ncube lo babubithi ukuthi babe ngama acting president engubani esikwini sombila engubani ongahamba sefaka uprofessor Ncube emadakeni lobo advocate bithi emadakeni lapho ingulube ngaso sivelila lekhona hayi siyakwazi ingoma ingungu ngabona sikhala sizadabuka kuyahlola simkhangele labantu bamkhangele ukuthi izano lefazi simdliseni ezehlangamukele abantu bakwabo ngesihluke singaka bona lokho ebekhala ngegukura hundi namhla la esezicodisile umoya okusele okuncinyane hayi sithi papa juba baza kuchitha phambili zobohla manyosi siyabona
Hai lati siyabonga lo ke ngumnumzana Felix Magalela amafasibanda isiphatha amandla sebandla lesisic kusenjalo umnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association uthi ingqaba ngqoza iphakathi kwebandla lesisic ingabangela ukuthi ezinye izigaba iningi lazo ezikobulawayo zingathuthuki ngoba kungasela bameli njalo lokhetho lokubadinga olama primary olama by elections luthatha isikhathi eside usithandekile emhlanga we studio 7 uqale ngokubuza umnumzana Sibindi ukuthi ibandla lesisic lingabe lilomthelela yini kule ingxabangqoza
kuthi ukuthi phela nxa kuyibandla elinjalo lama citizens lingela structure nga constitution kusasa lobamba namhla ngithaba ngisasa kungavuka omunye futhi athi mina sengu-president. Kusasa kuvuka omunye futhi athi mina sengu-organizer. Ngezinye indlela kule ngozi yokuthi ibandla leli livumele esingathi na imkenke engenza ukuthi umuntu ogangileyo kumbe isitha singene ngomkenke. Phela singakhohlwa sokuqala vele kwaba khona futhi ngalemva kusayi-MDC T kwaba lehlupho olufana naye. So lapho sithe ngxela libandla hayi libe lokusilela njalo besinanzela ukuthi even nxa ungananzela ama-campaigns abesenzakala elizweni. Besinanzela isikhathi esiningi. Umongameli yena u-president wezinamisa ube hamba ekhanye nguye yedwa engelabo abanye eceleni. Khona khona mbona ngabe bekumsinda. Kuyasinda khona kwa. So kusenza ukuthi engxenye ezinye ezincane angazinanzeleli. Kukanti nxa lisebenza libaningi kuzenza ukuthi at least nxa ihamba hambe labanye abantu abazayo bemqhwebe ukuthi hayi sibone ngahle abasokulahleka laba sokulahleka. Manje ukhanye begijima la yedwa wabona kumsindile. Engxenye le nto singamsola. Kanti laye phose enxebe ngakunanzeleli. Kodwa simsole ukuthini laye njengomongameli enxebe yokuqathekile ukuthi phola nxa isebenza bele team asebenza la ukwenzela ukuthi imchase. Ngoba ukuze ukhiphe ibandla njengelezani PF asilobandla elilula. Abantu laba basuka empini bathena indlela ezijeneyo. Libandla vele ngathi lilocuka isikhathi esiningi. Libandla elincindezelayo. So kuyakufuna nxa ulanda ibandla elinjalo lawo ule team yakho ezakuncedisa. Ukuthi libone ukuthi liqoqana njani. Libone ukuthi licebisana njani. So lapho engxenye. I-CCC la usibona ngathi hayi ibiqhula yikho sokulala ingozi esiyenzakele.
Ubona kusenzakalani kusiya phambili njengoba sibona ukuthi sebakhweza lolu daba emthethwanda.
Well okwakhathesi ngibona ngathi kithi njengabahlali njengezakhamizi njengabantu abavotayo okwenzakala ku-CCC kukhanya kumnyama phambili kumnyama lemuva ngezindlela akekho oleqiniso lokuthi sisuka lapha kuyiwanga. Ngoba ingxaba ngxoza lesiyibone ku-CCC kunzima sibili ukuthi ungamisa igrand ukuthi hayi ngibone ngathi kuzaphutha laphana ngibone ngathi kuzaphutha lapha asikwazi ukuyaphutha kuwo kodwa bekuqathekile singakutsho kakhulu ukuthi lesi simo ke esesikhona khathesi ukuthi kuyiwe enkantolo into eqondileyo kodwa ke eqinisweni asilaqiniswa lokuthi kambe kuzaphutha kuhle yini ngoba inkantolo ezakithi lapha eZimbabwe lezabantu bahlala bekhala ngazo ukuthi kwesikhathi nxa sezithatha izinqumo zisuka zithatha izinqumo ezingathi izinqumo ezingathi zincindezela amabandla la aphikisayo. So ngokunjalo ke kule ngozi yokuthi singathi thina engxenye yenkantolo sithembele kiyo engxenye kodwa lesinqumo siphume sesithi hayi sibili abaxotshiwe baxotshiwe. Phela singakhohlwa ukuthi vela into yokuqala laphana ngabe lama-election futhi kwadlula enkantolo kulabantu abalapha abakobulawayo ama-members of parliament wasangena kodwa ke bagcina bebisele le inkundla ephezulu yenkantolo. Lokho akube kuwavule amehlo bahlakaniphe benzo zabo kuhle babe le constitution kube lama structures babize even le congress kwenzela ukuthi bathungamele ngoba athi sizwa ukuthi abantu ababusayo lapha ezigabeni kuthiwa ngama cluster leaders ama cluster leaders lawo ezabantu bekuzeke vele bakhethwa mbani ngubani obalethayo, khanye ngathi ngabantu abanomnethwayo. Khonokwana kwenza ibandla lisuke libe ibandla engathi libuswa ngabantu abathile, esingathi thina ngelabancindezeli besi-dictatorship elokuthi kuba lo muntu okhonyayo yedwa. Manje ibandla lingabanjalo, abanye abantu bayahlehlela emuva, bakhetha lokho okusemthethweni kwenzeka ukuthi nxa ezavusa ikhanda omunye ukuthi hhayi nangakhethwa kucongress ngelanga elinje endaweni enje, kuyabe kulama minsi abhalwe yonke into. Okwakhathi esibili kuba nzima, kodwa-ke sithemba ukuthi hhayi njengoba kule ntuthu iza kwehla engxenye, sibone futhi ibandla liqhubeka lisiya phambili.
Lo-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, umgcinisihlalo wenhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association, ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo. Okwamanje ngesizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi ibandla leZANU-PF selilandule imbiko ethi umhlangano waleli bandla wenziwa kanye ngomnyaka ozakwenziwa ekupheleni kwenyanga ezayo. Uzaxazulula udaba lokuthi uMongameli Mnangagwa abuse okwehlandla lesithathu. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi umhlali wedolobho leMutare uElroy Anesu Machaya uwetheswa icala lokuthuka uMongameli Mnangagwa ngoba wathi indubo zakhe zidalwa nguye uMongameli Mnangagwa uze wakhulula estoksini izolo ngemva kokuvalelwa okwenyanga yonke. Okwamanje-ke sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 linjani? Sithanda ukubonga kakhulu isibindi esenziwe ngama-CCC ePhalamende ngokubhikitsha bacula amaculo. Ya, libonisa isibindi namhlanje ma-CCC. Sesikhathele ukuba lokho abantu belithathela phansi belibhodisale. Namhlanje libaqonde ngqo singathi lingayibamba kanjalo. Laye nalo kumbe kuthiwa ubani nalo uchabang lo angazi ukuthi mayethi kona liphume ePhalamende ufuna ukuthi ama-CCC esale ngalamuntu yini Phalamende kumbe yini unabo abantu bakhe. Liyenze kahle, liyibambe kanjalo libhikitshe noma bengaze besibulale besitshaya besibulala besidubula beyenza yonke into. Kodwa okusalayo ukuthi iqiniso yilo lelo liyenzileyo namhlanje, lingavumeli ukuhamba libhodiswa ngabantu abasetshenziswa yizano befuna ukuthi lilandele belidonse ngamakhala lilandela belidonsa ngamakhala lilandele. Uyengazositshela libhikitshe libonise isibindi. Anything basithathela babhoda ngale basitshontshela masela. Siyabonga ma-CCC libambe kanjalo.
Balaleli ba Studio 7 babantu linjani? Mina ngingupatisani ngidingana lo baba wami kuthiwa ngumathini waselubhani. Sithina omama wethu ngawangapheshashe Underbite Bridge, sizelwe siyi-2 abafana. Ngupatisani moyo lo Prince moyo abantu abakwamathini. So sasuka lebo sibancane, umama washona nje sasebancane. So lale ndawo siyazi, sicela wonje onyizwayo ongayazi umathini waselubhani, inamba yami ile 2+2 7 7 8 2 7 5 2 4 5 5.
Studio 7 linjani? Yazi ukuthi le ndaba kaJabangu leyi, ingathi nje wonke umuntu u-against yona. Mina enguyalayo kubalaleli be-Studio 7 ukuthi why wonke umuntu u-against uJabangu. UJabangu ama-supporters wakhe mabili kumbe mathathu esingawabona laphana bavumelana nayo le nto le. Kumanje abantu bayalwa ePhalamende ngenxa yekhona lokhu okwenziwa nguJabangu. Kutsho khona ukuthi useyidilizile iphathi ukuthi seqedile umsebenza onikwe iZANPF. ZANPF is sponsoring Chabango, is giving him imali ukuthi enze lezi zinto lezi. Let us all be careful about indaba kaChabango and his ZANPF. It is very disturbing. Siyabonga.
Studio 7 linjani badala bami bahlonishwa bami ngithanda kakhulu nje umhlaba wonke nje jikelele phela khona. Sibonga nje inhlelo zenu zonke lesinikeza zona lokukhuluma esifisa konke. Into nje engibona elizweni lakithi. Elizweni lakithi sophongwenziwa nje. Akusamanga kahle izami sisenza ubathando ngani kusemahlangene. Kwenza kwabangani abantu abangafundanga. Angikwazi ukuthi ilizwe lizabuswa ukuthi abantu baphile nyakulelana lizwe lakithi. Uhulumende wethu sengani umuntu ongacabangiyo vele vele ngacabanga kodwa ingani ngacabanga. Ngacabanga umnankagwa. Ukubusa kuyamehlula kakhulu. Kwini usenzakala inyakanyaka yonke yenzakala elizweni enjengayile uqotshwa ama-MP abantu abakhethwa ngabantu baqotshwa kwenza konya. Utsheza konke uhulumende wethu vele ngala ngqondo owakhe kusela. Nanku le damu le Shangani bathi Shangani wathi khona selimisiwe. Uze ubone ukuthi abantu bezimbabwe laba bathagijima lezana abala ngqondo lapho. Into le yaqalisa ume 2012 mina ngikhatshana le. Namhla simisiwe sokuthi imali ayikho. Imali yothi khona bayintshontsha bayintshontsha bayisedubayi benza benzokwabo. Namhlanje sokumisiwe futhi ukuthi lonto ukuthi kuzaqhubushekwa next year. Next year yani eqhutshwa next year. Abasayenzi. Next year ngikhona ngafika kuyazi kuyafika amanye amavoti. Kuyiqaliswe futhi. Vele kuhlala kunjalo iminyaka yonke. Kusela umgabe esaphila. Mina ngikwazi waye bengayekeli banika abakwazi ukuthi bazahambisela izwe abantu baphile bongokufana elizweni kuwe sezidoda njengale. Laba bayanyanyisa kakhulu abantu bezana. Kuthiwa nguchaba ngole dodi ungwe-CCC. Dodi womuntu la. Wonke labo Witness Dube. Ogawula. Wonke yahlala bekhuluma la bekhuluma i-nonsense yabo lapha vele akuqeda kanje into zabo azenza elizweni. Ngiyabonga ukukhuluma ngasonta kule.
Kum. Thelela. Siyabonga ke bantu. Nonke be-Studio 7. Ngendlela esihlaziya ngakhona izinto. Konke kuyaye kubonga. Now ke nanti igama. Ngiyakhuluma ngithi mina. Ake sibe ngama-politicians esi-serious ngelizwe. Singabi ngama-politicians la ayenza i-comic nge-politics. Kufanele sikhangeleni bantu bakithi ukuthi where are we going? Kambe sizahlala sisiba iziphukuphuku ezingaboniyo lokuthi senze lokhu, lalokhu, lalokhu, lalokhu. Kati vele politics yethu yiphi? Ngiyake ngakhuluma futhi ngathi bantu asinanzeleleni ukuthi politics yethu siyilokhu. Ukuthi imisebenzi kayisekho, abantu sebedinga imisebenzi ngapi? Ukuba yi-MP lokuba ngu-council. Akula msebenzi ongawuthola. Kambe kungilizwe bani elingala msebenzi ngaphandle kokuthi ube ngu-council lo-MP. Uzwe ukuthi umuntu ma usuyi-MP. Uqhatshwe ngabantu laba abahluphekayo wena usabafuni usugijimela ukuyahlala le eHarare usuku thiya ama-constituency akho ma ulokuzeni lo uSpeaker of Parliament esithi abantu abakhulumi vele thina saba le MP kithi waze wafa engazange akhuluma lutho for 2 sessions zonke engithi manje ukuthi 2 sessions ngikhuluma ngeminyaka eyi-10 yonke 5-5 which is 10 akulanto ake wayikhuluma noma ngisithi ngiyamkhangela kulo entweni zabo lezi abakhuluma kuzo zeparliament igot 0. So ke bantu yibani serious ngepolitics lingadlali ngempilo zabantu. Thank you.
Studio 7 linjani sakaza bahle linjani hhayi siyaphila thina hhayi inkinga phela ipolitiki yasekhaya yiyo nje ipolitiki engani ayihlambulukile ya sibusa emgulukudu kuphela le umnanko wakho emgulukudu le ya so abasiphathi kahle ngoba manje ukuthi lapha sebefuna ukuthi benzele ukhetho manje sebefuna ukuthi benzele ukhetho manje lapha isano lapha iplan yayenzi leyo sebefuna ukwenzela ukhetho futhi lapha sokusiya lapho vele sokusiya lapha inkwenti sibuswa emgulukudu kuphela lezigebengu lezi sibuswa izigebengu lezi
awusalibonani salibonani kustudio 7 okhulumayo ngoJay Moyo ngiyajabula le audio ma ingafundwa ngithathe ukuthi abantu abavotele iZANPF sebezwile manje ukuthi uhulumende weZANPF sesithini ngoba selivotele kwathiwa kungakavota kwathiwa idamu eliya supply amanzi liyaphela manje sebesithi abasaphumelele ukuthi bayangaliqedisa manje sebekhuluma ngento za next year mabe le mali libe liyabona seling lingenile phakathi selizifake phakathi kwe drama othalent sapho ende lilambisa labanye abantu ende libe liyakubona ukuthi next time mase lirojwa futhi kuthiwa bavotani selirojwa ngabo rice lihlakaniphi.
Studio 7 linjani baphathi bohlelo ya sithi kubonga umsebenzi lo uphetheyo lekhuluma logagisa ngcijo mkhwana ya sizilalela indaba zabo ze TCC ochabangu kusiba lezano mdenda konke sibalaleli kodwa umdenda lo lokhuzeni labo chabangu lo wabethi khona ye uchabangu labalandeli bakhe lokho akusizi lokho babhizi bancedisana lezano PF izinto abazenzayo ngapha babulala ilizwe babone uchabangu yakwenza lokho abantu bakhe bahamba ngenyawo phansi abazali bakhe bahamba amazwane ekhanya egcikeni kodwa babhizi ngokwezano bekhupha abantu ukuthi bebe kulokuthi kathesi kube lokubambana ukuthi kuzanywe ukuthi kukhuphe izano abantu abasali lezano sebesilwa lamabandla aphikisa abazama ulungisa ilizwe hayi mina uchabangu sengehlule lo uchabangu lezano ubhizi kathesi uyaphiwa ngama-2 cent yikho sebhizi ngakho ukuthi kwakhona bebhizi ukuthi bedilize ibandla unkulunkulu bakhangele nangumonzori ukwenzile last time la ungaphi lamhlanje uselusa amadada akasazwakali usengwethintana lamadada ekhaya hayi hlobo zama hayi kunyaka sike sikuboneni
lawo ke yabe ngamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amabutho ele Israel abuthene emngceleni welizwe le Palestine kule kulokulungiselelwa ukungena kulelo lizwe kuyahlasela amabutho eHamas. Impi phakathi kweIsrael lamabutho akwele Palestine la aweHamas isibulele abantu abafika phose inkulungwane ezimbili kumagcele womabili. Kubikwa kulabantu abedlula ikhulu lengxenye abathunjwa ngamabutho eHamas aze angene kwele Israel ngomgqibelo ahlasela indawo eziningi. Kwaqhamuka impi le esibambe indawo enkulu phakathi kwamazwe omabili. Ukuhlaziya lolu daba uTaboka Ncube weStudio 7 uxoxele ocubungule zombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Ya impi yakhona ikhanya ibuhlungu sibili ibuhlungu khona ukukhanya ngathi bekungathi kakukhangelelwanga ukuthi kungaba khona okungaba okungavuthi impinga ngalalindlela ikakhulu unqabe laba abahlaziyayo bekhangela nalaba beHamas abalwa bengaseGaza bebengaboni laba beIsrael ukuthi kungaba khona okungenzakala okungaba kukhulu kangaka futhi ukuthi nxa isiqhamukile njenje hayi bona kanti sesebuhlungu sizili kakhulu inhlangothi zombili.
Siyabona lapho ukuthi iHamas eyiyo ehlaselileyo ingani yona kuhle kuhle ayisisisani lo hulumende wePalestine njengoba ukuhlasela kweIsrael lokhu sekuphazamisa iPalestine ubona ngani kuza kwenza njani kubudlelwano bePalestine leIsrael obuvele nje ubungani bebunyinginyeka?
Ye ukungezwani kweHamas leiPalestine mina mbona ngathi kwenziwa yibo bona ma-Israel ngoba yibo abehlukanisayo bafaka abanye kancane abanye kancane. Asithi thina nxa sisezimbabwe laphana uthi wena abemathebeleleni north babodwa abemathebeleleni south babodwa kodwa ke wena unguwe obagcinileyo onguwe onguhulumente wabo. Yikho lapho kulo hlupho khona khonapho. Yikho ke nxa sekuza sekunje kuthi ukuthi ikuza jinge kuphose kufanane ngoba laba basePalestina nabo bezibuhlungu kathesi nxa laba beGaza ngale bedilizelwa imizi yabo ngendlela enjalo.
Libona ngani kungaba lokukhumisana umlotha okungaqedala impi kusikhatshana esiseduze na?
Ngingazi kodwa kwakhathesi kungathi kusesekhatshana kana ngoba nxa bona bengakasibeki bona abe-Israyeli ukuthi liza lokuthaya laba abe-Hamas angiboni ukuthi kungaba lokukhulumisana okwenzakala eduzane. Kuzamele ukuthi bona babe yibo abazakuthi hawu khathe sesidilizile, sesibachayile, sesiphindisele ngokuphindisela esikufunayo.
Lokhu kuphindisela kulakho na ukuthi kwenza ukuthi kube lolunye udubo phambili?
Khona nje kusesigabeni esibi kakhulu ukuthi ngoba lapha izizwe ezindili ezilwayo ama-Israyeli lama-Arab. Kusesigabeni esibi esokuthi kungalumatha i-Arab world yonke ngoba nxa ukhangela.
Hayi, isikhathi sesesidliwe ngumanguye. Silugqiba ke lapho uhlelo lwethu lalamhlanje. Olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.